Da kuti hurumende iwedzere mari iyi.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingani litshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku-1 Ntulikazi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
ukuthi ithi umuntu angahlatshanga ivaccine ayitholi imali, lokho hayi asikuvumi, lokho akuso right. Nendawo yokuthi vele sithi ivaccine leyi umuntu uyafanele ukuthi azikhethele ukuthi ayihlatshwe.
Izisebenzi zezempilakahle zikhala ngokuthi isinqumo isithethwe nguhulumende esokwala ukubhadala izisebenzi ezingahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19 siyize.
Namhla sikhumbula ubaba uJoshua Nkomo. Ubaba Nkomo ngomunye umuntu wakuqala ukuthi abonise abantu beZimbabwe ukuthi wena bayancindezelwa ngamabhunu.
UZulu unanze usuku lwesikhumbuzo sokutshona kwayengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Joshua Nkabuko Nkomo mhla ka-1 Ntulikazi ngomnyaka ka-1999. Kulandela ukukhuphuka kwembadalo yokugada amabhasi lamakhombi awenkampani yeZupco, iningi lithi seligijimela imota ezisebenza ngokungekho emthethweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izisebenzi zezempilakahle zikhala ngokuthi isinqumo esithethwe nguhulumende esokwala ukubhadala izisebenzi ezingahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19 asilunganga, njalo yikwethusela lokuzibamba ngamandla ukuthi zihlatshwe lalapho zingazimiselanga ukwenza njalo. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Iningi labongi elizweni baveze imizwa etshiyeneyo ngombiko owethulwe nguhulumende mayelana le mali le abazayiphiwa. Abanye bethi kulicebo elihle, kodwa abayiphiwe kulidola leMelika. Umnumzana Anthony Majongosi omele abongi enhlanganisweni yeZimbabwe Nurses Association izina uthi ukuhlatshwa umuntu uyazikhethela, kabanjwa ngamandla.
Hayi, siyakubongela lokhu, kodwa ukuthi ithi umuntu angahlatshanga ivaccine ayitholi imali, lokho hayi asikuvumi, lokho akuso right. Nendawo yokuthi vele sithi ivaccine leyi umuntu uyafanele ukuthi azikhethele ukuthi ayihlatshwe, not ukuthi i-government ithi umuntu uyafanele ukuthi uhlatshwe ungafuni ukuhlatshwa ivaccine leyo.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Effort Ncube uthi umuntu kumele azikhethele ukuhlatshwa loba ukungahlatshwa.
Yikwephula ilungelo labantu abasebenza ezibhedlela laba asebenza ngezempilo ukuthi bathathelwe ilungelo lokukhetha ukuthi bayahlatshwa kumbe kabahlatshwa. Umuntu lanamhlanje lanxa isifo sibulala abantu, lanxa wena ungafisa ukuthi ngabe wonke umuntu uyahlatshwa, abantu bonke balelungelo lokuthi bakhethe ukungahlatshwa.
Omunye wabongi umnumzana Oliver Nleya uthi bona bafisa ukuthi imali ibuye ilidola leMelika.
Siyabonga sibili ukuthi ule inyathela lokuthi abantu abathole umkhuhlane besemsebenzini bebhadalwe, kodwa uhlupho lwakhona yikuthi liyabe kubhala ukuthi imali ye-US dollar kodwa uyayithola seliyibondi futhi. Bekungaba kuhle ukuthi nxa imali le iphuma iphume iyi-currency yona le ebhaliwe yokuyi-US dollar.
Umnumzana Paulina Sikhosana umgcinisihlalo wohlangothi lukahulumende olukhangele ukuqhatshwa lokulawulwa umsebenzi wabezempilakahle olweZimbabwe Health Service Board i-HSB uthi bathole imali yokuthi bancedise labo ababanjwa igcikwane le-COVID besemsebenzini.
We have received 75 million Zimbabwe dollars in terms
of siphele imali engange 75 million yakuleli ukuthi sikwanise ukuthi sincedise izisebenzi ezabanjwa ngumkhulu umkhuhlane zisemsebenzini. Izolo sithumele umlayezo emabhanga ukuthi sibhadale izisebenzi ezifika 1,300,387. Imali le izafakwa emabhanga abo.
Umphathi ntambo obona ngokukhitshwa kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa wethule umbiko ngolwesibili ethi izisebenzi zempilakahle ezingahlatshwanga ijekiseni yokuzivikela kusukela mhla ka-14 Ntulikazi azisoke zithole imbadalo yobhubhane lwe-COVID-19 uma sezithe zabanjwa umkhuhlane lo emsebenzini. Uhulumende uveze ukuba abakumsebenzi wezempilakahle asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela sebekusilinganiso sokungamachumi ayisichiyagalombili ekhulwini i-80%, kuthi abangahlabanga bangamachumi amabili ekhulwini i-20%. Okwakhathesi ilizwe leZimbabwe selathola amajekiseni okuzivikela ku-COVID-19 angaba yizigidi ezimbili lamachumi amabili lasithupha, i-226 million, njalo kukhangelelwe ukuba kuphela iviki yonale kufike izigidi ezimbili i-2 million, kuthi phakathi kukaNtulikazi kukhangelelwe isigidi lengxenye i-1.5 million, ngoNcwabakazi kubuye isigidi lengxenye i-1.5 million, lakunyanga kaMpandula kubuye njalo isigidi lengxenye i-1.5 million. Kusiyatshona usuku lwayizolo, inani labakade sebehlabe ijekiseni lakuqala e-COVID-19 vaccine besebefika phose 1,000,000. I-777,161 kuthi asebehlabe ijekiseni yesibili bazi-500,000 laphezu kwengxenye i-555,277, kubika abogatsha lwezempilakahle. Igciwane leli ngasikhathi sinye libulele abantu abaphose bafike amathathu, i-28, kwathi abantu abangaphezu kwenkulungwane eyodwa, i-1,331, batholakala belalo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
UZulu unanze usuku lwesikhumbuzo sokutshona kwayengumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Joshua Mqhabuko Nkomo ngelanga lanamuhla ngomnyaka ka-1999. Unkomo uchazwa ngabaningi njengesibonelo esihle sobukhokheli obuzenzileyo nokuzehlisa, besithi imisebenzi yakhe kumele ilandelwe ngumuntu wonke weZimbabwe. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ilanga lanamhlanje belingele ukukhumbula umoya uMnumzana Joshua Nkomo, yena wabhubha mhla ka-1 Ntulikazi ngomnyaka ka-99. Unkomo wakhokela amabandla akuqala omzabalazo wezombangazwe ilizwe lilelwa inkululeko, aguqela ele-Southern African National Council SRANC, i-National Democratic Party NDP, leZimbabwe African People's Union ZAPU. Umkhokeli webandla leZaphu uMnumzana Isaac Mabuka uthe kumele uZulu weZimbabwe akhumbule uNkomo ngomsebenzi wakhe.
Namhla sikhumbula ubaba uJoshua Nkomo. Ubaba uNkomo ngomunye umuntu wakuqala ukuthi abonise abantu beZimbabwe ukuthi kona bancindezelwa ngamabhunu. Abaningi babehlezi becabanga ukuthi kona vele yimvelo kaNkulunkulu ukuthi amabhunu kumele wasibuse. UJoshua Nkomo labanye bakhe nguye wasukumayo wathi kona hhayi, bantu bakithi lincindezelwe. Wakhokela i-Liberation Movement, wakhokela i-political party, i-NDP, izaphu kusiya phambili, etshela abantu ebhodi ilizwe lonke, etshela abantu ukuthi wona hhayi, sincindezelwe, kumele sizibuse.
UMnumzana iPitule Maphosa uthe njengebandla leZaphu bakhumbula uNkomo njengomuntu oyangiswa libandla leZanu lona ezethi zenza lona elimthandayo.
Ubaba uNkomo simkhumbula njengomuntu obethanda kakhulu ukuthula, lanxa nje kade engukomanda webutho eliqinileyo kakhulu e-Afrika yonke lapha. Sinanzelela ukuthi ngumuntu okade engathandi ukuthi kuliwe kumbe kusetshenziswa udlame ekulungiseni indaba ezihluphayo kumbe lapho esingavumelani khona, ikakhulu labelungu ngesikhathi se-Rhodesia. Umuntu obe izama kakhulu ukuthi kutholakale indlela ezokulungisa kungaba yikupho okusuphayo ngokuthula langokukhulumisana kulokuthi kuliwe.
Kule abatsha kuZANU-PF kobulawayo, uMnumzana Munashe Mdudza uthi ibandla leZANU-PF liyamqakathekisa uNkomo.
Ilanga elanamhlanje ilanga eliqakatheke kakhulu ezweni leZimbabwe. siyabe sithakazelela ukuchona kwemunye wabali benkululeko ubaba uJoshua Nqaboko Nkomo enguye owasungula indaba leyi yokukhulula iZimbabwe. Siyakwazi ukuthi akula muntu ongakhuluma ngokukhululeka kweZimbabwe kumbe ngembali yeZimbabwe engafakanga ubaba uNkomo phakathi njengeZimbabwe njengomunye walapha. Sithi hayi lela ngiqhakatheke kakhulu ukuthi especially abantwana basakhulayo thina silithakazelele kakhulu sifunde kuzibindi alazo sifunde njalo imfundo yakhe asinika yona ukuthi lizwe lisuze lafalafa abancane bazalikhulula abancane bazalincedisa ende namhlanje abancane sifuna ukuthi sizikhulule.
Unkomo wakho ke lebandla lezaphu ukhetho luka 1980 wanqotshwa lebandla lezanu elalikhokhelwa umnumzana Robert Mugabe. Phakathi kuka 1982 kusiya ku 1987 kwaqhamuka ukufuthelana kwamabandla amabili elezanu lezaphu. Ibutho le 5th Brigade lathunywa ukuyabulala abasekeli bakhe kumbhuqazwe owazakala ngegama lokuthi iGugurawundi lapho kwabulawa khona inkulungwane ezidlula amachumi amabili zabantu. Ngomnyaka 1987 emizameni yokumisa lokhu kubulawa kwabasekeli bakhe wakhetha ukukhulumisana leZANU PF okuzinkulumo ezagcina ziphuma lesivumelwano sokubambana eseUnity Accord. Kwasekubunjwa iZANU PF wagcina eseniwa isikhundla sokuba ngumsekeli kamongameli wesibili belomnumzana Simon Mzenda ebandleni elitsha. Lanxa kwaba labanye ababekuzaphu ababesithi waphambanisa ngokungena kusivumelwano seUnity Accord ngoba wenza ibandla lezaphu ukuthi liginywe ngeleZANU, abaningi bazisaye kusho ngaleso sikhathi ukuthi wayezama ukuvimba ukutshabalaliswa kwesizwe sikamthwakazi esase sihlaselwe kakubi empini yeGugurawundi. Abaningi bathi ilanga likamhla ka-1 Ntulikazi kumele libe ikhefu ukuze intsha icabangisise ngokuqhubekisa phambili imbono eyayikhuthazwa ngumuyi lokuzinikela kwakhe ukukhulula eleZimbabwe nakho konke okwenziwa Nkomo esaphila owakuyisibonelo esihle seqhawe lamaqhawe. Ngimeleisidu 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Kunjalo nje ibandla leMDC Alliance lithi ilanga lanamhlanje liqhakathekile embalini yelizwe ngoba lingolokukhumbula umuyi uDokotela Joshua Nqaboko Nkomo owabhubha ngelanga lanamhlanje kumnyaka engamachumi amabili lambili edluleyo. Kesizwe ingxoxo esiyenze lomsekeli wesikhulumelisa leli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Mahlabe Zulu, ibandla lenu leMDC Alliance khumbula ilanga lika 1 July ngo-1995 lapho kwashona khona uDr. Joshua Nqaboko Nkomo owayengu-Vice President weZimbabwe njalo wayeliqhawe lamaqhawe wayeyisiphathamandla President Mholi weZaphu. Salanga latshona ekuseni mhlaka 1 July ngo-1995. Yikho ke lathi abantu bakithi bonke eZimbabwe kakhulu abalandela umbuso okhululileyo lo wawufundiswa ngubaba uNkomo, siyakhumbula leli langa. Letha konke owakwenzayo okwenzela ukuthi abantu be-Afrika ngitsho labeZimbabwe bafunde ubunono obukhulu lokuba ngumuntu olesineke.
Sifundo bani elasithola kumpilo kamuyi uDokotela Nkomo?
Safunda okuningi kakhulu, yikho lanamhla lokho esibambe khona phana wasitshiya khona okokuthi hatshi ngena nini kuZANU PF kodwa phela lingakholisi ithambo ngafika isikhathi liphume. Yikho libona abantu thina abaningi saphuma sesifikile isikhathi. Ubaba uNkomo wasincenga wathi singene kuZANU PF senzele ukuthi abantu abaningi bengabulawa iGugurawundi. Iningi yabantu besindebeleni le Midlands babulawa iGugurawundi. Over 20,000 people babulawa ilaba abantu ababe-Australia. Ngalokho ke asithale wasitshela wathi ngena nini kuZANU kwenzela ukuthi isizwe sikamthwakazi singapheli. Namhla sesibona abanye lokho bephakathi sebebhukutsha ngani yibo izalo sebesenza ubucuku kudlula kubeZANU bezama ukuzigeza ngegazi labantu. Thina abe-MDC Alliance siyakwazi uNkomo wasifundisa into eziningi, wathi lima yimali. Njalo ehlale ekhuluma ukuthi singabantwana besizwe singazondani ngemihlobo, singazondani ngombala womuntu. Wasifundisa ukuthi izandla yizo ezingasincedisa, wafaka amaplaza amaningi awama-former Zipras iZANU-PF yakuthatha yiko namhla konke lokhu ngabe kuthiwa kwafeza kuhle ngabe iZimbabwe phambili kakhulu. Siyabonga bukanyongolo, sibonge konke owasitshela khona. Kungani inkosi ingasibusisa siphinde sihlangane elweni singabantwana banye. Siyabonga mntanekhi Mhlabathi.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Kulandela ukukhuphuka kwembadalo yokugada amabhasi lamakhombi awenkampani yeZupco, iningi lithi seligijimela imota ezisebenza ngokungekho emthethweni osekubangele ukuminyana okungabangela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Amabhasi eZupco asebhadalisa amadola angamachumi ayisithupha, $60 umuntu ngamunye. Imichova yalinkampani yona ihlawulisa amadola angamachumi ayisitshiyagalombili, $80. Kodwa imota ezizimeleyo zilokho zibiza amadola alichumi lanhlanu, $50. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lonkosikazi Theresia Nyathi obona ngesiphathelane lemota zokuhambisa kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Organization yeLower Association of Progressive izakhamuzi ziyakhala ukuthi intengo le eyamazuko ikhuphuke kakhulu, yakhwela kakhulu nge-100%. Kanti kwakukhona previously amakhombi esasebenza sasinegotiator on behalf of ama-residents bangakhuphula intengo, babesehlisa sibe sikhulumisane lapho ngoba sikhangelele ubunzima obukhona. Ayikho imisebenzi, iholo kalizanga lithuthuke, kuba nzima sibili phakathi kwezakhamizi bayakhala. Njalo thina njenge-organization ukuthi sazi ukuthi sikhulumisane lobani ngoba avuke esekhulile, it was just 2 days notice kwase wakhuphuka. Yiluhluko olukhona namhlanje sesiyananzelela balutshwane abantu abenelisile ukuthi beze. Njalo into esikhathazayo ukuthi izikolo zingavulwa, abaningi bafundisa abantwana ngapha emadolobheni besuke ezigabeni zabo. Umzali uzagada, umntana gade, ubaba gade, kuzakuba lobunzima izikolo zingavulwa. Njalo olunye uhlupho esithe salunanzelela namhlanje, inshikashika yona hhayi ilokhu ku-50 pounds. Abantu bebeminyana besebenzisa yona le amakhombi angasavunyelwayo, njalo kuyingozi kuba le-congestion sikhangelele yona le i-COVID ekhathazayo. Sebezagada libona la amakhombi angavunyelwayo, sokusiba yingozi ebantwini.
Wini ebelifisa ukuthi kwenziwe njengezakhamizi?
Njengezakhamizi besikhangelele ukuthi ngabe siyavula khulumisana, sikhulumisane laye uminista ophethe zona ezi-transport ezithwala ama-residence. Ingabe kule ndlela esingayithola lama-MPs lawo awethu akasimele khona ngale phalamende, bachathiswa ukuba ubunzima bonobo buzakwenza ukuthi umkhuhlane lo ungehli. Abantu sebazaminyana emotweni lezi ezimunyane, phinde kube lokumnyaningi. Abantu kabasela choice, babesesaba ukuthi basuke ezindlini zokumnyama sizazama lathi kwalokho sigoqa, sidinga ukuthi singakhulumisana labo njani, sinyele izakhamuzi.
Lo-ke ngunkosikazi Theresia Nyathi obona ngeziphathelane le mota zokuhambisa kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Kuhlelo lwe-Live Talk lamhlanje sikhangela ukwenziwa ngabesifazane ukumelana lobhubhane lwe-COVID-19 lohlelo lokudilizelwa izindlu zabantu emadolobheni amaningi elizweni. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inhlanganiso ebona ngezempila kahle emhlabeni wonke jikelele, eWorld Health Organization, ithi ikhathazekile ngomuthi wesintu osetshenziswa kwele Uganda okuthiwa unqunda umkhuhlane we-COVID-19. I-WHO ithi kayingatholi okusekela ukuba umuthi lo okuthiwa yi-Covidex ufanele ukusetshenziswa nguZulu. Okhokhela ezempilakahle kwele Uganda uthi basanda kuhlolisisa umuthi lo bafumana ukuba ulungele usetshenziswa ngabantu. Lokhu kubikwa umsakazo we-Voice of America. Idale le-House of Representatives kwele Melika likhangelelwe ukuba lizadinga amalunga azangena kukomiti yokuhlolisisa udlakela olwenzakala mhla 6 Zibandlela lonyaka e-Capitol Hill. Abalandeli bowayengumongameli umnumzana Donald Trump bangena ngenkani edale le-Congress befuna ukumisa ukubalwa kwama-electoral votes. UTrump wanqotshwa ngumnumzana Joe Biden wayesithi ukhetho lukamongameli olwenziwa ngonyakenye kalwenziwanga ngemfanelo. Imithuthandaba etshiyeneyo yathi uTrump ukhuluma amanga ngempumela yokhetho olwenziwa nyakenye. Inkampani yezindaba e-Associated Press ibika ukuba ibandla le-Chinese Communist Party namhla lenelise iminyaka elikhulu yokusungulwa kwalo. Okwamanje ibandla leli lilandelwa ngabantu abafika phose izigidi ezilikhulu 92 million elizweni lonke jikelele elabantu abedlula ibhiliyoni 1.4 billion. Ibandla leli lizigqaja ngokuthuthukisa umnotho wakwele China loba lichothozwa ngamanye amazwe athi lephula amalungelo kaZulu.
Imigoqo yokwenqabela igciwane le-coronavirus ibikwa isetshenziswa ukuvimba imikhankaso yamabandla ezombusazwe lenhlanganiso ezizimeleyo. Ibandla lezanu PF libikwa liqhubeka lisenza imikhankaso yalo kungakhathalekile le migoqo le. Kodwa isiphathamandla sebandla le-MDCT umnumzana Peter Moyo uthi akusilo qiniso ngoba imigoqo ye-COVID-19 ibalulekile ukulandelwa ngumuntu wonke. Kodwa olwela amalungelo kaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi ibandla lezanu PF liyaqhubeka libuthanisa uZulu kungelani lemigoqo le. Ngisizwe ingxoxo esiyenze lababili laba. Umnumzana Fuzwayo enguye umqalisi ziba.
Ama regulations lawa aphazamisa ikakhulu ama civic groupings, aphazamisa ama opposition parties. Asebenzela kakhulu ibandla elibusayo ngoba lona liyaqhubeka lisenza inhlelo zalo. Akula anti bona bangaphezulu komthetho, so umthetho usebenza kakhulu kulaba abafuna ukuthatha ukubathathela umbuso, usebenza kakhulu kulaba abakhuluma ngamalungelo olonke. So ama regulations lawa ayu
Yeah, mnumzana Moyo, wena uthini ngama regulations lawa siyabona i-lockdown le khona. Iyaphazamisa yini inhlelo zamabandla?
Okay, hayi mina engibonayo lapha mbona ngathi kulungele abantu. Abantu bayafa mnumzane. Kade sinxa uhulumende efaka lo mthetho kazi yenzeli yena kuyenzela abantu. Ngithemba libonile even eSouth Africa uMalema ekhuluma ukuthi kona into le iright ukuthi into le zike zime. Singakhangeleli ipolitics kakhulu ukudlula impilo zabantu. Yebo kungakhanya ngathi kumbe kuphanjalisiwe, but mina ukubona kwami ambona ukuphambaniswa kukhona. Mina njengoye member of parliament also ngiyabesithi kona abantu hlalani phansi. Lizigcine kade simkhuhlele lo khona for sure abantu bayafa. Yiubona kwami lokho.
Nanto ke udaba mnumzana Fuzwayo umoya uthi hayi kulungile okwenziwayo lo.
Umkhuhlane ukhona kodwa okuluhlupho ukuthi abantu abahlezi phansi kade singakhangela kule exercise yokubhaliswa kwababengekho omzibhalani lani ababesemtini kuyabe kuhlangene abantu abaningi. Ubonile kuvikela iphelileyo umongameli njengalama maski kungala social distancing. So uyabona nje imhlangano yenzakala bengikhangele emguza bekule rally othi khona ngempelasonto begcwele abantu khonani. So imhlangano yalabo abebandlela ibusayo angaze ngiyiboni mile, kodwa ngiyiboni senzakala njalo nje. Engikubona kungavunyelwa kakhulu ingabe bathikisayo ngama civic grouping nama church, yikho ngibona kumisiyo. Kangazi kumbeni umkhuhlane lowo libandla libusayo elingazake lahlaseleka yini.
Moyo uthini wena ngakho?
mina engikuchoyo ukuthi ungabona omunye umuntu ezibophelela esihlahleni ngoba ukungena ludubo wena ungangena ludubo akufuzanga la ukuzibophelele liyabona ukuthi kona bafa njani bona abayenza khonoko sesilahlekelwe ngabantu kakhulu abantu bayafa ngalomkhuhlwana akulandaba ukuthi kuyenzwa ngubani so mina engikubonayo ukuthi kona sishiyane lakho akulandaba lokho ama elections akachana kakhulu ukankasa abantu bayakwazi into abazifunayo singazama ukuthi kona sibuthane nje sijabula kodwa akusela umuntu lapha ezimbako ongakwazi ukuthi kona ufunani lokho kungaba ngenye into ukuthi kona laba bayabuthana kababuthana but bayafa so mina soze ngime phambili ngisithi abantu uhambani liyobuthana khona sokulomthetho ukuthi hayi alikedime okwesikhathi esinje so uzavulwa kanti vele sigijimela ngathi into esiyigijimelayo akulani lapho esigijimela khona sisesekhona yethula likhona uyazi kona nxa ufuna ukukankasa even i-one month is enough yakankasa uqede mina so ngithi hayi lokho kuright okokuthi angathi sizidlalele endlini mina lami nabo abantwana labo abanye esebenza ebezinye izindawo ngithi kabahlale phansi
ye mnumzana fuzwa nanto udaba uthini wena lokho sokukhulunywe ngumoto
kuhle ukuthi abantu behlale phansi yinto enhle but mbona ngazathi uhulumende must lead by example ungakhangela ama-government programs a-intertwined lama-party programs babhizi bagcwele indawo yonke sebelungiselele siye simlalele ubaba uphethe ibandla ongumongameli welizwe esithi ukuthini aseqalisile ukulungiselela ukhetho luka-2023 ukuthi yena lubaba othi kona khona i-one month is enough yebo ngumbono wakho u-enough kodwa abantu ngendlela abadubeka ngayo le ndlela abadinga ukukhuthazwa ngayo i-one month kayi-enough umi enough akume wonke umuntu okuluhlupho lapha yinto eyodwa yikuthi umthetho u-apply wa-selective ngaku-apply to everyone bekungasoze kube lohlupho
mnumzana moyo siphe nje imbono yakho yokugcina
mina engikubonayo yikuthi khona abantu hlalani ezindlini lingaziyengi umkhuhlane lowu ukhona elizweni jikelele liyabona amanye amazwe labo omalema bakhulumile ukuthi siyalandela lokho okukhulunywe uhulumeni lalapha kasilandeleni khonokho okukhulunywayo singabona umuntu eziyenzela okwakhe akufunayo yena owecabanga ukuthi kona ohlakaniphile simchiye njalo kaziyenzena yedwa thina soze silandele khonokho ukuthi kona siyoyenza into embi hlalani ezindlini umkhuhlane lo uyalibulala abazasala bayasala besenza ama-election sesifile ngalowo mkhuhlwane so kasicumeni nje sisidlalele phansi sishiyane lakho lokho
mnumzana fuzwayo elakho elokugcina
ngithi mina umthetho ka-apply to everyone umthetho kaunga-apply wa-selective uma kuhlalwa phansi akuhlale wonke umuntu uma kuqhubeka kukhankasa akukhankase wonke umuntu akungabi lo munye osebenzisa i-COVID ukuthi evimbele abanye bese senza yena akufunayo
leyo-ke bekuyingxoxo esiyenze ngokuxhumanisa olwela ilungelo likazulu umnumzana Mbuso Fuzwayo endawonye lelunga lebandla le-MDCT umnumzana Peter Moyo. Kulezinye ingcwethi kwezombusazwe ezisekela ukugwetshwa kuye ngumongameli wakwele South Africa umnumzana Jacob Zuma lezinye njalo ezithi kuza kuba lempi yomvukela engavalelwa ejele okwenyanga ezilichumi lanhlanu azigwetshiweyo esetheswa icala lokweyisa umthethwandaba. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Igqweta elilwela amalungelo kaZulu umnumzana Mathobana Ncube uthi inkantolo ye-Constitutional Court ilandele umthetho ekugwebeni uZuma okhangelelwe ukuthi uzazihambisa emapholiseni kunsukwana ezine ezilandelayo.
Ngibona kuqakathekile ukuthi idale to preserve i-democracy e-South Africa kuzafuza ukuthi uZuma ahambe aye egqedise isinqumo sakhe ejele.
Kodwa uthi isigwebo lesi siyasinda.
Angazi ukuthi bawukhangele kanjani kodwa ngibona zathi isigwebo sikhulu kakhulu mhlawumbe isigwebo for about 3 months singabe besenele.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mdulisi Hanana okunhlanganiswe yedumiso Dabekwa Foundation.
Uyaveza ukuthi umthetho
le South Africa uyasebenza engani ngilensolo khona ukuthi ukhona umunye u De Klerk layo ke wenza khonoko okwenziwe nguZuma kodwa kwakubuhlungu ukuthi wayeshayina phezulu kwamangcwaba abantu abamnyama bahanjiswa ke la enkantolo wafunyanelwe icala kodwa esakhe isigwebo saba ngani singaneno ngenxa yokuthi yena wahlawulisa imali waphiwa le suspended sentence yikho lapho embona ngani umthetho wandaba ubele uphambanise khona
kulabanye abakusola kakhulu okwethulwe umthetho wandaba weconstitutional court omunye wabo ngumnumzana Nkululeko Gobala Damate olandela ezombusazwe ezimele yedwa
kathi azange babotshwa laba ababebulala abantu abafana labo bhoda kodwa namhlanje uZuma uyenzeni ukuphula ongayenza ukuthi ezivalele ejele
uZuma wala ukuyanika ubufakazi kukhomishini ekukhelwa ngumsekeli kamahluli omkhulu welizwe uJustice Raymond Zondo ehlolisisa amacala obukhohlakali awetheswayo ngimele iStudio 7 iseMaryland ngokhiphi Stube
singakehlukani-ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela izisebenzi zezempilakahle zikhala ngokuthi isinqumo esithethwe nguhulumende esokwala ukubhadala izisebenzi ezingahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19 asilunganga. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gandhi.